kwamangalisa kakhulu nxa kuyukuthi khona umuntu lapha sibona bavumelana sibili ukuthi khona abantu laba ngabake bame ukuhambelana amazwe lawo mabili. So kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokhu bebuya besoka kube bafakwa kuquarantine, bafakwa kuquarantine. Iquarantine leyo isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana. Lapho osokusetusa yikuthi khona nohulumende wangikhona yenalo thina kasimthembi. Yikho akasikwazi ukuthi khona umkhuhlwane lowo for sure umuntu lowo ephuma esibhedlela yithiwa khona kanawo umkhuhlwane beyabe engenawo yini for sure. Ngoba xa enguye uhulumende weye yenabantu bebuya ngapha abe sesiba nguye umuntu oza kuthi hayi kana kaphume. Thina khonokho asitrusti khonokho. Njengami mina vele embeni labantu ngivela ngitrusti uhulumende lowo. Ngoba ngikwazi ukuthi khona mphela abantu laba abangamamenemeni bala isikuruku siyasa lapha elizweni asikwazi into abasicabangela yona. Laba abantu bazasibunalisa lapha siyehluleke lokuthi siyelaphe lo mkhuhlwane ukubone kwenzayo.
Ngamanye amazwi uthi abantu abavela kwele China kabamelanga bavunyelwe ukuza eZimbabwe lanxa beyizizalwane zeZimbabwe.
Ngabahlale khona ngale eChina lapho abahlala khona kuze umkhuhlane lowo uphele kuthiwe khona akusela babe sebeqalisa ukuhamba kanti vele bajaheni ukubuya ngapha bona bevele bekwazi ukuthi khona kulo mkhuhlwane babe sebejaha ukubuya lapha eZimbabwe nxa bevele bethanda iChina indawo bengahlali khona ngale. Kabahlale khona ngale umkhuhlane lowo uzophela bengabuyi ngapha bekwazi ukuthi khona kulento embi lapho eyenzakalayo. So thina khonokho kuyasiyetusa ukuthi khona abavele balanjani ngabahlale khona ngale.
Njengelunga ledale lephalamende selike laluphatha yini lolu daba waveza imbono yakho le ephalamende?
Sike sakhuluma abanye bami bakhuluma sibili sazama ukusukuma ukuthi sikhulume ukuthi khona enapha amadoda umkhuhlane lowo sizayenza kanjani njengoba sikwazi ukuthi khona amaChina vele iZimbabwe selithaya labo sikwazi ukuthi kule mkhuhlane abanye basukuma abethu ayaziphofu abangaboniyo into yasengesiyikhuluma badlala befake ipolitics ngesikhathi abangafanelanga bafake khona ipolitics. So udaba lwangikhona lwasola ukuphela singazange sikhulume. So kufuze sikhulume futhi nxa engafuni befuna bengathandi siyakhuluma kuphela kwenza la kusasa kuyenza ukuthi khona kusasa kulasho kukubi ngabe sebekwazi ukuthi khona sake sakukhuluma lokhu bayana njengayo nebhora zonezizi kathe sizibhaliwe lapha elizwe lonke siyabatshela kwalephalamente ukuthi hawu kathi madoda andiboni ini kathi abazwisisi. So sokufana lo mkhuhlwane ona lowo babona ngathi into yokudlala abantu labo.